So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhlaka 25 Mpandula 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba kaMawari Relay i-strategy zeZANU-PF, indlela zeZANU-PF ezokuwina amavoti. Ngoba uMawari uyambona ukuthi umuntu olesiba ngani umuntu ose-challenge kuZANU-PF. So bavalela vele umuntu onjalo ungamobilize amavoti against ZANU-PF. Bamvalela bezemvulela after.
Okhokhela umkhankaso we-hashtag this flag umfundisi Ivan Mawarire umiswe phambi komthethwandaba lamhlanje ethonisiswa phezu kwecala lanyakenye ngemva kokubotshwa njalo izolo ngecala elifanayo.
Sekubetha umoya kwezinye izitolo njalo le ntengo isikhuphukile.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ihlangana lamabandla amathathu asedalela ePhalamende bekhulumisana ngenguquko kwezokhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Okokhela umkhankaso we-this flag umfundisi Ivan Mawarire umiswe phambi komthethwandaba weHarare lamhlanje ethonisiswa phezu kwecala aletheswayo elokuzama ukukhipha uhulumende kamongameli Robert Mugabe ngodlakela. Wetheswa njalo icala lokutshotshozela abantu ukuthi bakhiphe uhulumende ngodlame. Leli licala alibotshelwe enyakenye, kodwa uqhubeke evalelwe ngemva kokubotshelwa elinye njalo icala elifanayo izolo esecaweni. Kubika uGibson Bebe.
UMawarire ubotshwe izolo ngemva kokuphuma komfanekiso wakhe wevidiyo enkundleni zokuzibazisa ezebulenjini ezigoqela iFacebook esola ngokuhlupha kwamafutha ezimota eZimbabwe lokuhlupha osokusenza imali elizweni. Lokhu kuvezwe emthethwandaba waphezulu oweHigh Court eHarare lapho uMawarire amiswe phambi kukamahluleli uPatricia Chigumba yena omnikeze imvumo yokuthoniswa evela ngekhaya. Udaba akade elithonisiswa namuhla ngolwanyakenye ukuthi olwayizolo akakathonisiswa. Ubotshwe ngemva kokuphumisa eminye imifanekiso njalo yamavidiyo ngomnyaka ophelileyo esola umthetho we-Statutory Instrument 64 lokwethula kwemali yohlobo lwama-bond notes kanye lobugwelegwele e-corruption yeziphathamandla zikahulumende ekhuthaza abantu ukuthi bengayi emsebenzini betshengisela insolo yabo kulokhu. Uyawalandula wonke amacala la awetheswayo ukuthi igqwetha lakhe umnumzana Harrison Nkomo uthi wonke awenzayo akwephuli mthetho ngoba kuvunyezwa isisekelo sombuso selizwe. Ekhuluma lentatheli zindaba namhlanje eHarare, igqwetha lakhe umnumzana Nkomo uthe loba nje udaba akade elumele edale namhlanje alulani lokubotshwa kwakhe izolo esenkonzweni yakhe ye-His Generation Church eHarare.
Kungenani lokuthi uhulumende ubesala ukuthi anikezwe imvumo yokuthi athoniswe esuka ngekhaya. Idale lithe i-200 yokuthoniswa esuka ngekhaya eyaphiwa u-clerk of court kumele ihlale kuye. Kumele njalo angaphiwa i-passport yakhe. Kufuze aye emapholiseni kanye ngeviki, njalo kumele ahambise ama-title deeds endlu yabahlazali bakhe. Sokuzaqala-ke ukuthonisiswa kwakhe. Udaba olwenzakale ngesonto kule ngxabangxoza phakathi kwamapholisa labalondoloza iziboshwa entolongweni. Zakuba kwazi kusasa ngoba amahola angamashumi amane lasiyagalombili okumele umuntu engawadluli esentolongweni ayabe esedlulile.
Wengeze ethi ulethemba ukuthi udaba alubotshelwe ngesonto luzakwesulwa ngoba isisekelo sombuso kasivumeli umuntu ukuthi avalelwe okwensuku ezimbili engamiswanga phambi komthethandaba. Igqwetha elingcwethi ngezesisekelo sombuso unkosikazi Defin Jena uthi kuyathokoza ukuthi uMahluli Chigumba usebenzise umthetho njengokuba kwawo.
Hayi, ukulondezela bayalondezela, kodwa indaba ekhona ukuthi nxa izinto zimbi njengakhathesi
ingcitshi ebona ngezombusazwe umnumzana Vengizela Gumbo uthi sekusobala ukuthi uhulumende ufuna ukuncindezela amalungelo abantu.
Indaba kamareley i-strategy zeZANU-PF, indlela zeZANU-PF ezokuwina amavoti, ngoba umawari uyambona ukuthi ngumuntu osesiba ngani, umuntu oseyi-challenge kuZANU-PF. So bavalela vele umuntu onjalo ongamobhalayiza amavoti against ZANU-PF, bamvalela sebemvulela after. Okay, point. So that is the issue. Bazamdelay abaphuza babeloku bedelay besebenzisa amakhodi kanjalo ukwenzela ukuthi ezephuma lapho sokunjani soku too late towards elections or zivele ama-elections edlulile.
Elezimbabwe libhekane lendubo ezinengi esokubangele uZulu jikelele abanjwe ngamandla okusebenzisa inkundla ezehlukeneyo zokuzilibazisa eze-social media ezigoqela o-Facebook, Twitter lezinye ukuveza ukucunukala kwakhe echinga ngalezi nhlupho azibona zidalwa ngabasembusweni. Umawari ngomunye walabo abalensolo kodwa ubhekane lohlupho lokuhlala ebotshwa mahlayana okwenza abalekele kwele Melika kumnyaka ophelileyo. Wasephenduka lonyaka kodwa wahle wabotshwa esethethwa amacala okuhlamukela uhulumende lokunye okuninginingi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Lanxa umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo ethusele abethula imbiko ethi kuza kuba lokusilela kwempahla ezitolo esithi akusilo qiniso, kwezinye izitolo bekubetha umoya kuthi intengo yenye impahla yakhwezwa. Indwendwe zabadinga amafutha ezimota lazo bese zisesabeka endaweni eziningi zelizwe. Abenhlanganiso yabalungisa amafutha okupheka e-Oil Express Association of Zimbabwe bathi imali yakwele Melika abamele bayithole ngenyanga i-$20 million seyehlisiwe, sebephiwa i-$8 million kuphela osekubangele ukuthi amafutha asilele elizweni. Kuthi emabhanga kubikwa le mali yohlobo lwama-bond notes ingasatholakali lula. Embikweni awethule izolo uJombo uthe ukusilela kwempahla ezitolo kubangelwa imbiko eyethulwa ngabantu ebulenjini okungaba kubangele ukubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire, laye owethule imbiko yakhe ebulenjini esola ukwenzakala elizweni ikakhulu kwezomnotho welizwe. Sixoxelo somabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga othi mpela impahla ezitolo sezisilela.
Ngithenge ukuthi ukuzaba yenelisa ukuthi bangaphila okwezinyanga. IQ yangkhona inkulu kakhulu kayihambi. Abantu baphasalele badinga izimali bazigwereda kuzihlobo ukuthi ngayilanga lesithi liyatshona sebethengile impahla zokudla, ikakhulu impuphu, o-cooking oil lesawudo. Manje uhlupho solukhona lapha yikuthi abezitolo labo sebekhweze ama-price abo ezinto. I-cooking oil sikhwele kwamagama emashelfini, indawo ezisekho, impuphu nje sesekhona khonokho, kodwa hhayi abantu bayakhanya ukuthi kusiyaphela elanamhla kusasa nje bayebekhile izitolo ku-empty kungasela lutho. So kuphose kufanane lalokhuyana esasikukho ngo-2008. Lokhu kuyakhanya nje njengoba nangaka ngathi kuliyana inyanga ukuthi idola ibondi yeZimbabwe le isifana le-60 cents. Ngifuna ukuthi ngingabuzange elangeni ibondi nxa sesikhuluma kweqiniso zifana nje le-60 cents yeZimbabwe. So okuyikuthi ukuthi hayi abantu beZimbabwe bakuthatha kuhlupho olukhulu.
Wona amafutha ezimota ipetroli ke injani?
Ngithe ngisuka nje e-town kathesi ku-15 avenue Joshua Mkabuko, ngibone iQ esuka khona egarajini labo iziyefika kwamanye ama-robot alandelayo. Lokhu kwahle kwakhanya nje ukuthi hhayi sesikolunye uhlupho. Kwezinye indawo bebona nje bethi hhayi kabala fuel, bebekile nje kuma-fuel tank ukuthi hhayi bebekuthi abantu engangeni ukuthi ukuthi kumbe kungenze ukuthi bala ifuel phansi bamelele ukuthi price yefuel ikhwele ngoba into eziningi ezikhwelileyo namhlanje asazi ukuthi kuyozalani kuyozala nkomoni nje siyaphelelwa yona linyanga eziningi zikhwelile ngoba ngithe ngikhuluma nomunye usomabhizinisi omkhulu kakhulu kobulawayo lapha wathi yena into eyenzakalayo nxa bona besiyathenga izinto phandle kwelizwe kune-30% abayichajwayo ukuthi idolizana zingene lapha so nxa bengajwana esiyehlile i-bond note yabayi-50 cents kutho ukuthi another 50 cents increase kubo another 30% increase ezavot i-levy esuka ku-government so kutho ukuthi wena indleko yabo bengakathini ngama-taxes sokuyi-70%.
Lo ke ngusomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho namhla ihlangane lamabandla amathathu alamalunga edalela eParliamente abalisa eleZanu PF. LMDC tile MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube bekhulumisana ngenguquko emele yenziwe kwezokhetho lungakenziwa. Iziphathamandla zeZimbabwe Electoral Commission zihlangana labameli bamabandla lakobulawayo namuhla kanye lakusasa. Okukhulunywa emhlanganweni lo kugoqela ingxaki ezihlangana loZulu ozama ukubhalisa kuluhlu lwabantu abazavota kukhetho oluzayo. Abakhulumele Studio 7 baveze ukuthi iZEC lokhe ithatha isikhathi eside ukubhalisa umuntu munye kanti njalo bakhona behluleka ukubhalisa ngezizathu ezijiyeneyo. Sixhume isikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo saqala ngokumbuza ukuthi kobulawayo luhamba njani uhlelo lokubhalisa abantu.
Udubo olukhona ngolokuthi ikakhulu laba abangelaziyo ihlu abalotshayo kumele basayine ama-afidavithi akhombisa ukuthi bahlala lapho abathi bahlala khona. Nxa umuntu ezendobe leyo afidavithi yabesefuna usikhonephi ukuthi adinde asayine kukhombisa ukuthi lokho khona ngolowo muntu liqinisa. So sokule nkinga ngoba izekhi yona ilamaphepha ama-afidavithi kodwa kakula sikhonephi. So kungenzakala ukuthi isikomitsha se-hearing ngikho njenganangisotele ngempilaka lokhu umakhuphi ukuthi okukhombise ukuthi khona abantu besemele baphume nje basabalale nedanga lokhu bedingana labo sikomithi. So I think okuqakathekileyo ukuthi izethi kayibone ukuthi bafaka osikomithi kuma-registration centers wonke. Ayikhona ukuthi lo okhangela abantu abenza leyo VGR nguye futhi isikomithi nguye ohambe kanyela izethi lapho mezakhona inhlangano nguye futhi olungisa okonakaleyo esithi ngesilungu supervisor. Ngiyakhase sikhuthi okumele sikhuthaze ukuthi izethi kayibone ukuthi yonke i-registration center kayibe nesikomithi.
Isizwa kuthiwa njengamabandla ezombusazwe liyahlangana kobulawayo khona ngapho likhuluma ngendaba yenguquko eliyifunayo kwezokhetho esingathi ngama-electoral reforms. Yiwaphi kahle kahle elifuna wenziwe njengebandla kungakayiwa kukhetho?
Sivele sonke siyakwazi ukuthi njengamabandla sasivele silamukile inguquko esavele sizifuna ukuthi silungiselele ukhetho ikakhulu o-voters roll. Kodwa kuqakathekile kathesangukuthi kuba kumele bakhangele indaba le ye-BVR. Izindawo lapho abantu abazabhalisa khona ukuthi babe ngamavoti. Indaba yena layabo yabo-source committee njalo imitshina yabo yala ye-BVR ikhanya ngazani kayivali izandla zabantu esithi ngama-fingerprints. Kayike kayikhiphi lokho. Njalo kumele futhi inani lezindawo zingezelelwe. Sikhuluma ngokunjenje ama-polling station nama-registration centers kwakuvunyelwe ngokuthi akusuze kuregistre emzini kachifu kumbe ematendeni kumbe emasotsheni kumbe emapholiseni. Izindaba lezo mele sizikalele. Balele sikalele futhi indaba zama-ID ngoba iningi labantu bethu ithishala ngapha ebandebeleni sonke siyakwazi ukuthi le bantwana labazuku lesizukulwana eGugurahundi iningi labo abalazithupha. Kukhanya indaba yethupha nayo lethi isedingekile lama-birth certificate.
uNkosazana Thabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli seMDCT.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkululeko. Asambeni.
Zolusondele ukhetho luka 2018. Ungaba usubhalisile ukuze uvote na?
Sine nje commission esikufisayo esikufunayo simele uZulu wonke weZimbabwe ukuthi sibhalise abantu abaningi ngobunengi babo kwenzela ukuthi abantu benelise ukuthi bavote ukhetho oluzayo.
Ukuvota lilungelo lakho. Ngakho hamba uyobhalisa.
Asefikile ama election matuta siyovota. Sivote inkulu.
Kuhlelo Live Talk lamhla sixoxa ngabantu asebethenga impahla ngesiphangiphangi lokubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire othi abantu sokumele basukume ngobunengi balwisane lokwenzakala eZimbabwe.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Ibandla lezombusazwe likamongameli Emmanuel Macron wakule France lithole izihlalo ezilutshwana kulalezo ebezikhangelelwe kukhetho olwenziwe izolo ngesonto lokudinga amalunga edale le-Senate.
Umkhokheli wakwele Germany uChancellor Angela Merkel senqobe kukhetho ukuze abuse lelo lizwe okwehlandla lesine. Kodwa ibandla lakhe ele-Christian Democracy libikwa lithole izihlalo ezilutshwana edale le-Parlamente. Kule bandla eliphikisayo ele Alternative for Germany elithole izihlalo eziningi.
Isibhedlela sempilo kobulawayo sesilomtshina wokuhlola umkhuhlane wemvukuzane. Umtshina lo uphawulwe ngumphathintambo wezempilakahle uDokotela David Barirenyatwa ngeviki edluleyo ngesikhathi abantu abaningi abacabangela ukuthi bahlaselwe ngumkhuhlane lo bethwele nzima ngokuhamba besiya ezibhedlela eziseHarare kumbe eSouth Africa. UBathabile Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma emcimbini wokuphawula lumtshina, uDokotela Parenyatwa uthe imikhuhlane engathelelwanayo efana lemvukuzane ilokhe isanda elizweni, ngakho kuqakathekile ukuthi lizwe lizivikele lulisane layo njengokulwisana elikwenzileyo libhekane lomkhuhlane we-HIV AIDS. UDokotela Parenyatwa uthe umtshina lowu uzancedisa kakhulu ukulwisana lemvukuzane yebele emhlubulweni lowu welizwe ngoba isibhedlela sempilo kuyiso esithenjiweyo ngapha.
Tikutofara chaizvo kuti region ino yane mishini.
Siyajabula kuona umhlubulo welizelo usule mshina ohlola umkhuhlane wecancer. Lokhu kuzasincedisa kakhulu ekuvikeleni umkhuhlane wecancer kubomama. Mnyaka munye ngamunye sithola abantu abangu 4000 ababuya ezibhedlela bele cancer. Ngakho umshina lo uzasincedisa abantu bahlolwe masinya.
UDokotela Parenyatwa uthe abantu akumelanga babhadalele ukuhlolwa ngomtshina lowu, kodwa wazise ukuthi abantu bazabhadaliswa ngenxa yokuthi isibhedlela sempilo asilancitshi ezithiwa ngama-radiologist ozakwenelisa ukubala okuyabe kukhitshwe ngomtshina lowu. Ngakho uParenyatwa uthi impilo hospital iyabhadala umuntu ovela phandle ukuze abale impumela yomtshina. Umkhokheli wesibhedlela umnumzana Leonard Mabandi uthe akukho okusolekayo nxa abantu bengabhadali, kodwa kuqakathekile ukuthi labo abatholayo babhadale.
Uhlupho esilalo ayisilo lokuthi abantu ababhadali, kodwa sihlutshwa ngama-medical aid angafuni ukubhadala. Thina esikufunayo ukwelapha abantu sehlise ukufa okubangelwa yi-cancer.
Inhlanganiso ye-National AIDS Council ibhadale imali engamadola adlula azinkulungwane ezingamakhulu amabili, 225,000, ekuthengeni umtshina lowu. Enye ingxenye yabhadalwa yinhlanganiso ye-Philips eyiyo eyalungisa umtshina lowu. Umtshina lo uyintengo engamadola azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu, 500,000. Umgcini sihlalo wempilo, unkosikazi Sichelesile Moyo Ncube, uthe bajabule kakhulu ngokutholakala komtshina lo ozancedisa omama ukuthi bathole usizo masinya.
Thina silokuthaba lokuthokoza kakhulu ngesipho lesi sisiphiwe yi-National AIDS Council ukuthi sincede ukuthi kukhangelwe i-cancer yi-US ikhathaze kakhulu ebantwini abomama ngoba umtshina lo esiwuphiweyo ikakhulu uzakhangela i-breast cancer screening. So siyathokoza ukuthi umtshina lo uyabukhonapha kithi empilo. Ilizwe lonke sizwa ukuthi imtshina lemithathu and indawo yethu ngeyinye yezindawo ephiweyo lo mtshina.
Unkosikazi Ncube ukhuthaze omama ukuthi basukumele phezulu bezohlolwa umkhuhlane wemvukuzane ungakamemetheki ngoba kwesinye isikhathi lo mkhuhlane uyelapheka nxa ungabanjwa usaqala.
I-screening lay izaba ngiyamahara khona phesibhedlela, akulambhada leza kuba khona. And ngizacela omama libuye ngobuningi benu likhangele ngoba kwesinye isikhathi phela isifo lesi siyabe sihamba singazi ukuthi sikukhona kusungubeso what stage. Ngithi umtshina ukhona empilo, buyani lizokhangela. You lose nothing by checking but you save your life. Ngiyabonga.
Udokotela Parenyatwa uthe uhulumende ulendawo ezilikhulu lambili ezifuna odokotela abalobungcitshi bomtshina lo, kodwa iningi labodokotela liyala imisebenzi kahulumende lisithi imali eholiswa nguhulumende iphansi kakhulu. Esikhathini esifitshane esizayo uhulumende uzaletha odokotela abalikhulu abavela eCuba abazabe bebhadalwa imali elingana leyabodokotela abanye abasebenzela uhulumende waseZimbabwe.
Government yakha unzama
post. Uhulumende uvule imisebenzi yabodokotela engaphezulu kwamakhulu amabili. Imisebenzi le lokho ingakatholi abayifaneleyo ngoba odokotela lapha bathi bahola imali encane. Khathesi uhulumende uzathatha odokotela abavela eCuba ukuze bagcwalise imisebenzi le.
Umtshina osempilo ngowesithathu osesibhedlela sikahulumende elizweni lonke jikelele. Omunye osesibhedlela seParirenyathwa eHarare kuthi owesithathu usesibhedlela seMutare. Odokotela abaningi eZimbabwe basebenzela ngaphandle kwelizwe lapho abahola imali engaphezulu kwaleyo eholwa eZimbabwe. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngiwubathabile Masuku.
Ezinye isizalwane zeZimbabwe zithi kumele abantu basekele okwenziwa nguPastor Ivan Mawarire, yena obotshelwe ukukhuluma ngesimo esibi somnotho welizwe. Asizweni abakhulumelo Gibbs Dube wa Studio 7 ababalisa uMnumzana Mathula Lusinga, uMnumzana Nqabeni Nyanda yemkhonto Khumalo loMnumzana Ishmael Hlabangana. Ulusinga usungula lingxoxo.
Manje impi singayifuni, kodwa ke okuqakathekileyo ukuthi akhona amanye ama-examples akhona. Kule ndaba zama-Arab Spring ezenzakala kubo-Egypt ngapha, abantu wonke umuntu wasukuma waba yinkokheli. Njengamanje usimo esesibhekanelwayo solufuna ukuthi wonke umuntu asukume abe yinkokheli, ilizwi lakhe lizwakale esitaladeni lalapho abakhona, ukwenzela ukuthi yonke lento sisukumele phezulu sisonke. Ngoba nakho singalandela uMnumzana uMawarire kuphela izaphelela emoyeni kwesinye isikhathi le ndaba.
Yes, akuzakukhuluma babalusinga ubambe khonapho ungayikhatshana. Ye, khona silomlaleli lapha osecingweni. Ye, nguNqabeni Nyanda yomkhonto Khumalo.
Engunanzelelayo kakhulu nami nje ngisopolitiki nje but ngisopolitiki osakhulayo. Engunanzelelayo ngelizwe lakithi lelaseZimbabwe, uchapter 4 okhuluma ngama declaration of human rights on paper akakho practical. Ngoba uMawarire ule freedom of speech kumele ukuthi ayi exercise as umuntu waseZimbabwe. Right, uMawarire indaba ayikhulumileyo indaba eserious edinga ukubana wonke ama opposition parties ukuthi ngathi ayahlangana akhulumisane nga sikhulume ngazilinye okwenzela ukuthi lento leyi eyenzakala elizweni lakithi iphele.
Sasilo baba ke uIshmael Hlabangane, uzwa kuthiwa uhamba njani ekhaya? Akuphonga usitshela sibili ngalokho kubotshwa kwabantu lokusilela kwempahla.
abama abantwana abahlala khona nje ekhaya bafunda khona benjalo befunda khona isimo esesikhona laphana ekhaya aseyisimo esihle nga kumbe kuthiwa khona abantu bayalalela like lento ekade ikhulunywa ngalo ubaba lo wabambophileyo ekhuluma ngokuthi isimo eZimbabwe ngathi sesisami kahle so into nje okufanele ukuthi igovernment izame ukuthi iqondise iyona le ukuthi abazama ukuthi balungise kumbe yona le into ekhulunywa ngolo baba lo wabambophileyo
o Ishmael Hlabangana ubendawonye lomnumzana Nqabeni Nyanda yemkhontolo Mathula Lusinga belo Gibbs Dube we Studio 7.
Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu labesifazane elimele ilizwe emdlalweni wenguqu lama Mighty Warriors usithethelelwe Sibanda uthi umkhuba wokubumba iqembu sekuvele sekulungiselelwa umncintiswano othile kumele uphele okuninga sikuzweni kuntathele izindaba yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leMighty Warriors liphutshelise endaweni yesibili kumncintiswano walonyaka weCOSAFA Women's Championship sofike komlindi uyacina ngesonto ngemva kokuba linqotshwe ngile South Africa nge-2-1 kufinali eqhutshelwe enkundleni eBarber Fields. Ekhuluma emaphethelweni omdlalo womqeqeshi waleli qembu usithethelelo Quinji 15 Sibanda uthe isikhalazo sakhe yikuba kungalindelwa ukuba kuhlanganiswe iqembu nxa sekumele iqembu liyephatheka kumncintiswano othile kodwa kumele iqembu lesizwe lihlale lidlala imidlalo yokuzwana amandla lamanye amazwe ukuze abadlali bejwayele
ukuthi si-assembly team kuphela nxa sesiya ku-competition yikho kwenza ukuthi even lanxa bengena kwamanye ama-competitions beqalisa besiba lokwesaba mbijane uyabona bathi bangabe bedlala even ongama-friendlies beke bedlale babe lokhu begeyini kwini isibindi laphana uyabona plus lalokhuyana ukuthi maybe ama-national teams ethu ama-juniors maybe ama-under 17 kumbe ama-under 20 kumele ahlale lawo enjani e-active ngalokhu singayenza njalo anti ama-teams abe njani ama players lawana nxa ku-under 20 yabe lokhu egeyini i-experience lanxa bebuya kwi-senior team ngapha abanjani abayethuki.
Unozinti weqembu leMighty Warriors uChido Dzingirai nguye okhethe ukuba nguye obambe ibhola ukwedlula abanye bonke kumncintiswano walonyaka ikanti umgadli weqembu leZimbabwe uRuthendo Makori nguye othethe isicoco esokuba umgadli olitshayele kanengi emambuleni ngemva kokuba ehlohle amagoli alitshumi. Iqembu elimela ilizwe leKenya lona elingasiyo ngxenye yamazwe angaphansi kombuthano weCOSAFA kodwa ebelimenyiwe ukuzophatheka kulumncintiswano njengezethekeli yilo eliphiwe umvuzo wokuba liqembu elilembeko. Umqeqeshi weqembu leBanyana Banyana uDesiree Ellis nguye obe ngowakuqala ukuphakamisa inkezo yeCOSAFA engumdlali lalapho esengumqeqeshi. U-Ellis uphakamisele inkezo ngomnyaka ka-2002 ikanti lokhu bekungokwesine ukuba iqembu leBanyana Banyana liphakamisele inkezo. Imbabazane yomgadli weqembu leBanyana Banyana uThembi Khatlana nguye okhethwe ukuba ngumdlali odlale kuhle kulabanye bonke kumncintiswano walonyaka. UKhatlana uhlohle igoli lakuqala eliqembu leBanyana Banyana ngesonto kwathi elesibili lihlohlwe nguLeandra Smeda ikanti iqembu leZimbabwe lihlohlelwe nguMagore owaziwa ngegama elokusoma elithi Mazimai. Iqembu leMighty Warriors yilo ebeliphethe linkezo ngemva kokunqoba kulomncintiswano oqhutshwe ngomnyaka ka-2011 esigodlweni selizwe leZimbabwe eseHarare. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela.
Okhokhela umkhankaso we this flag umfundisi Ivan Mawarire umiswe emthethwandaba lamhlanje ethonisiswa phezu kwecala lokuzama ukuvukela umbuso.
Lanxa umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Jombo ethusele abathula imbiko ethi kuzaba lokusilela kwempahla ezitolo esitha lokhu asoqiniso kwezinye izitolo bekubetha umoya.
Twakazi ayehlukane olivalelisayo ngentungamili inkomo.
Lo Chris Gande silichiya kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.